Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 zikumabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Umkhosi lo uqalile lamhla ekuseni and siyathaba ukubana uqale ngendlela ejabulisayo. Okusithabisayo kakhulu ukuthi sibe labantu abemzini ama-foreigners amaningi afika avela emazweni ango-19.
Iziphathamandla zamazwe omanyano umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uqalisile lamuhla.
Kadekunzi nabayirailways anazeuthi abantu abasebenzayo abalabantwana abafundayo abantu abafuna ukubhadala amarenti abanye abalazithu zabo ngabantu abahlala baye abantu abalotileyo funeka izimali ngenyanga ngenyanga kodwa-ke nxa kuyikuthi i-railways ayisabaholisi so-ke uzathola izisebenzi sina zingasebenzi ezingayenza phandle ukuthi zime esibili zime esimsezi ngoba usebenzela nxa ungaholi.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe yemotari ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona ngeholo ezithi sezilesikhathi esifika phose umnyaka zingalitholi. Ikomiti yabaphathi ntambo esanda ukukhethwa ngumongameli Jacob Zuma kwele South Africa ukuthi ihlolisise zonke imbangela zokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe yethula uhlelo lwe-Operation Tanyela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezokuthengiselana iZimbabwe International Trade Fair uqalisile lamuhla lapho oyemukele ilizwe leCyprus eliqalisa ukubukisa leSwitzerland eliphenduka ngemva kweminyaka engaphezu kwamachumi amabili. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbukiso lo obanjwe ngaphansi kwendikimba ethi Stimulating Trade Seizing Opportunities to Accelerate Growth ulababukisayo abaningi kulanyakenye ngokune ekhulwini i-4%. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhla, umgcini sihlalo wombukiso lo umnumzana Bekthemba Nkomo uthi inani lamazwe abukisayo kanye lamankampani azelawo akhwelile esukela kumachumi amabili lasikhombisa 27 nyakenye esiya kumachumi amathathu lanye i-31 lonyaka. Uthi ngenxa yemihlangano ekhona elizweni kuhulumende babeke ilanga lokuvulwa kusemthethweni wombukiso ngolwesine elivame ukuba ngolwesihlanu okutsho ukuthi lonyaka amalanga abosomabhizimisi mabili kuphela.
Umkhosi lo uqalile lamhla ekuseni and siyathaba ukubana uqale ngendlela ejabulisayo. Okusithabisayo kakhulu ukuthi sibe labantu abemzini ama-foreigners amaningi afika avela emazweni ango-19 okufana lokuthi last year sasilamazwe angu-18 ayekhona and njalo abantu bemzini laba amakhampani ababuye lawo lo nyaka angu-31 ikanti-ke last year bekule-27. So kuyasijabulisa kakhulu ukubana abantu bemzini lokhu bebuya.
Umbukiso lo ubuhlele ukuthi kuza kuba nomhlangano okhangela uhlangothi lwezethekeli i-incentive to travel kodwa bagcine bevumelana ukuthi ingcweti evela eMelika umnumzana Yost de Meyer akhulumisane lamankampani la nganye nganye. Ongene umhlangano lengcitshi le umnumzana Edward Soderling uthi kuqakathekile ukuthi abantu abaza kumbukiso enje kanye lemihlangano batshelwe ngendawo ezikuleli zokwethekela ngoba yibo abalakho ukuphenduka lemuli zabo ukuzabona indawo ezithiyeneyo elizweni. Uthi badinga ukwazi indlela ezehlukileyo zokukhuthaza izethekeli ukuza kuleli.
25% of international delegates that attend conferences in Southern Africa comes back for
amachumi amabili lanhlanu ekhulwini alabo abeza kumihlangano lokuzabukisa ezansi yezwekazi le-Africa bayaphenduka ukuze kwethekelela lemuli zabo. Abantu bayeza emihlanganweni le babone ubuhle belizwe leli okwakuqala bathi ye kumele ngiphenduke lemuli yami.
Omunye wababukisayo ovela eZansi Afrika unkosikazi Emily Mthunzi uthi maningi amathuba okwenza ibhizimisi kuleli awabonayo kunhlangothi ezitshiyeneyo. Uthi ukuwa kwenotho yakuleli kutsho ukuthi maningi amathuba okusebenza lapho kuvuselelwa linotho okwenza ajabulele ukukhulumisana labosomabhizimisi abaningi ukuthi bangagezana njani izandla basebenze ndawonye.
Sifumane izwe elihle kabi, you know, ilizwe eli ready etselilungele ukukwamkela ama investors, elilungele ukwamkela ama partners abazongena nawo kulama sector asebonakele ukuthi yizona ezisemqoka, you know, for Zimbabwe. And njengoba sikhuluma sila eBulawayo, sibonile ukuthi ngempela zonke izinto abazishoyo nathi siyazibona singabavakashi.
Amazwe abukisa lonyaka akugqela iJapan ezela amankampani ambalwa, iChina, iPoland, iEthiopia kanye leIndia. iSouth Africa lanxa ikhona ayizanga namankampani amaningi njengalokhu ebesivame ukukwenza kuminyaka edluleyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.
Ukusenjalo kweziphathelane lomnotho welizwe lamuhla sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba kuchera ngombukiso onalo oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe lamuhla koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ungancedisa na ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Akuphumi lutho olukhulu kakhulu, siyabona ukuthi ibhizinisi elizenzakala e-trade fair liyabe lincane kakhulu nxa siqhathanisa leminyaka esadlula ngabo-1990 kusiya kubo-1999. Abaningi bangikhona bayakwazi ukuthi kunzima ukuthi babe nebhizinisi lapha, so baye bebuya bebhadalelwa ngamankampani ukuthi bazithekele nje bebona iZimbabwe basebenzisa izimali zamankampani okwamalanga ayisikhombisa bahle bebuyele khona ngale kodwa angiboni ukuza lethi lapha eZimbabwe nxa sikhangela ama-trends aweminyaka ezadlula emibili emithathu.
Indikimba yomkhosi walo nyaka ikhuluma ngohlelo lolu olwezimasethu olukahulumende.
Ungaze ikhuluma baza sitshela ukuthi uhlelo lwezimasethu lungathuthuka sibili, kodwa ngathina sibona siyabona ukuthi akula ntuthuko ezayenzakala ngoba uzabona ukuthi abantu ababuya khona phana bengela mali ukuthi baqale amabhizinesi kumbe baye behlupheka ngokuqala amabhizinesi lapha eZimbabwe. So ukuthi izimo asset isebenze sibili, kumele sibe loku le mithetho enceda abantu abanamabhizinesi abo ukuthi bakwazi ukuthi besebenze ngendlela esingathi thina yindlela engahuga amanye amabhizinesi ukuthi abuye lapha eZimbabwe. Khathesi uzabona ukuthi njengokungacaci kwemithetho abantu abalezi mali zabo baye bengafuni ukuthi abuyelazo lapha ngoba bengazi ukuthi xa bengafaki izimali lamhla usasa izizawe zikhona yini kumbe ziyawe zithethwe ngokhulumeni.
Abantu makhaza, umkhosi lo we-trade fair ubalethelani kanye lidolobho lakoBulawayo?
Awula inzuzo abayithola abantu makhaza, kodwa abantu bakoBulawayo ukuthi abalezitolo zabo kumbe labo abalamahotela namanye amabhizinisi bengenza sibili ibhizinisi ngoba bayabethengisa ukudla lokune ababekuthengisa bethengisela izethekele lezi. Kodwa ukuthi kule nzuzo enkulu engabuya ku-trade fair angiboni ikhona sibili ngoba siyabona ukuthi uyabe kungenzakali into eziningi khonakali. Kodwa abalamabhizinisi abo abanjengamabhawa nabathengisa ukudla nabamahotela labana bengaba le nzuzo sibili eqinile.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 seHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuqhamuke ukulwisana lamuhla phakathi kwamapholisa labantu abakade betshengisela besola inkokheli yamazwe angezansi kwezekazi le-Afrika okuzaqhutshwa khona umhlangano wenkokheli zamazwe akumanyano we-SADC eHarare ngesikhathi inkokheli lezi seziqalisa ukufika elizweni ukuza kulo mhlangano oqalisa kusasa.
Abantu abedlula amakhulu amabili babuthene lapho kuhlangana khona imigwaqo uJason Moyo Street lo Julius Nyerere Way befola besiya eweteleni yeMikhosi Hotel lapho kuhlala khona inkokheli yeSADC bethwele amabhakane abhalwe amazwi okusola uMongameli Robert Mugabe bekhokhelwa ngabasakhulayo beMDCT. Amanye amabhakane la abelotshwe ukuba SADC sifuna ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathe befika eMikhosi Hotel kulapho amapholisa aqale ukubashaya bachitheka nabebaleka kodwa bachiya amabhakane abo esangweni lehotelali. Enye yenkokheli yeSADC ebisifikile iphumile yayabala amabhakane la njalo ibibukele amapholisa ebhaxabula abakade betshengisela laba. Ngemva kwesikhatshana lokhu kwenzakele kulamapholisa abikwa njalo etshayo agijinyiswa ngelinye ixuku labakade betshengisela duzane lesigodlo se-MDCT ese-Harvest House eHarare kodwa acina ebiza abanye babo baphenduka sebebaningi batshona sebegombolozele ilindawo ilanga lonke. Umongameli Edgar Lungu weleZambia okhangelelwe ukuvula okusemthethweni ombukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ngolwesine ngomunye wabakhokhele akade sebefikile elizweni. Inkokheli yamazwe eSADC ikhangelele ukuhlangana kusasa ngemva komhlangano wabaphathintambo ophele namhlanje. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umhlangano wabaphathintambo lo ubulokhe uqhubeka ngasikhathi sinye uMongameli Mugabe ehlangana lomunye wakhe wakwele Zambia eState House. Enye inkokheli le ikhangelele ukufika namhlanje ntambama kodwa uMongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ukhangelele ukufika kusasa. Indingimba yalo mhlangano ojonge ukudinga indlela zokuthuthukisa ezokuthengiselana phakathi kwawo ithi Regional Strategy and Roadmap for Industrialization. Ngimelaye Studio 7 ngise Washington DC ngingo Praxidis Jeremiah.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eMtare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona ngeholo ezithi sezilesikhathi esifika phose umnyaka zingalitholi. Ngobulawayo izisebenzi zenkampani lezikhalale umsebenzi okwamaholo amabili zathi zizaqhubeka zitshengisela linkampani zeilungisi izikhalazo zazo ezibalisa ukuxotsha kweziphathamandla ezithi yizo ezingenisela inkampani emlindini ongelamkhawulo. Edolobheni leGweru lakho kubikwa izisebenzi zikhalile umsebenzi. Isikhulumeli salinkampani uMnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi kakusoqiniso ukuthi udubo lubangelwa iziphathamandla esithi ukuvalwa kwamakampani yiso isisusa sodubo lukaloliwe. Izisebenzi zeMtare ezikhalale umsebenzi bezithwele amabhakane asola inkokheli kaloliwe njalo zihlabela lengoma ezisola iziphathamandla zalikampani. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ZCTU esigabeni sezansi uMnumzana Ambrose Mlilo othi ngempela inkampani kaloliwe ilalo ithuba lokuthola inzuzo ingaphathwa kuhle yiziphathamandla.
Wayelithini kalibona kinivumelela ukuthi i-Railways ibiyikhampani lapha eZimbabwe ehloniphekayo eyaziwa njengekhampani elohlonzi ephatha kuhle izisebenzi. Kodwa kwakhathesi ke sokunanzela ukuthi i-Railways isingezinye ikhampani esingathi thina sahloniphi amalungelo ezisebenzi ngoba nxa ungakhayela imithetho yezisebenzi i-Labour Act iyakufikizela ukuthi kufanele ukuthi izisebenzi ngenyanga ngenyanga zithole iholo lazo. Kodwa kwakhathesi ungananzelela labo abazibambileyo ama-authorities e-Railways lokho bolo ukuthi abasaholisi izisebenzi and phezu kwalo bengabaholisi zanandikade sikhuluma kanje we are live siyatshela ukuthi iphose sebekuma 10, 11 months behind ngeholo lapho and lanxathe beholo lelo holo sizwa kuthiwa abanike imali egcweleyo imali yabona inikwa half. So ngokunjalo-ke izisebenzi kunzima ukuthi zifile njani. Singakhohlwa futhi ukuthi ngasikhuluma ngomumo weZimbabwe owezenoth weZimbabwe khathesi kunzima and aba-railways ananzela ukuthi abantu abasebenzayo abalabantwana abafundayo abantu abafuna ukubhadala amarenti abanye abalazinto zabo ngabantu abahlala abantu abalojileyo kufuneka izimali ngenyanga ngenyanga. Kodwa-ke nxa kuyikuthi i-railways azisabaholisi so-ke uzathola izisebenzi zigcina zingafela into ezingayenza phandle ukuthi zime sibili zimise umsebenzi ngoba usebenzelanga ungaholi.
Kungakubangelwa yini njengoba siyabona ukubana yiyo yodwa inkampani yezitimela kodwa ithwele nzima njengamakampani ancintisanayo?
Ye kodwa ke kulokunye okufihliweyo kungale kwakho ongananzela kade simgqoqo yethu le emkhulu ama role amakhulu ukuthi wabone ukuthi zabona abakhanya abonakala sibili ohamba ngefolso noma owarayi road uhambe e-Bridge Road ama role abonakala ikhanya ithele impahla edonsi khona bana kulapho kunarise ukanti aluba bekuqondwe kangayi-railways yiyo evuma ukuthi ithayile zompahla bezethwala amarole amakhulu njalo ke ungakudingisisa futhi amarole awo ngawobobani ungamangali amarole awo ngawobobani ungatsho ukuthi kulabanye abantu abahloniphekayo abalezikhundla khona bezimbabwe engxenye abalezikhundla kuhulumeni labasebenzisa lawo marole so ngakwenza njalo sibone ngathina kungaba lokungalesikhathi i-sabotage ngesikhiwa ukuthi because lo muntu oyenza ngabomi ukuthi i-railway zingasebenzi kuzenzela ukuthi i-business iye kula marole
umnumzana Ambrose Mlilo umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni sezansi ye umnumzana Ambrose Sibindi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo emsebenzini wezokuthengiselana okuludaba oluphethwe emhlanganweni weSADAG oqhutshwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izisebenzi zikahulumende zikhuthazwa ukumanyana labanye enxa kukhalazwa ngezomnotho zikhangele isimo ngalihlo linye ngoba kuyabe sokuyizo ezisenkingeni. Intathe zindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe zingcwethi ezicubungula ezombusazwe emhlanganweni owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni wokuhlaziya ukugwenxana kwenkokheli kunkulumo ephathelene lendaba zemali zamabhonasi okumele zitholwe izisebenzi zikahulumende. Lezi ngcwethi zithi udaba lwamabhonasi ayisilo olumqoka. Inkinga kuyukuthi uhulumende kamongameli Robert Mugabe uzama ngayo yonke indlela ukujabulisa inhlanganiso ezinje nge-International Monetary Fund le-World Bank. Lezi nhlanganiso zabeka imigoqo okumele ilandelwe nguhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe anduba zinike ilizwe imali yezikwelede, kutsho umnumzana Thakura Jangaja. Lokhu ngokubalisa ukwehlisa indleko kahulumende ikakhulu ekuhlawuleni iholo lezisebenzi okuyikho okubikwa kwenze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa athi uhulumende uzake ame ukupha izisebenzi imali zamabhonasi. Uhulumende ubikwa edinga ukujabulisa abamnika imali yezikwelede okwamanje ngokwenza izifiso zabo. Lamazwe ngabalisa eleChina leleRussia okwenza uMongameli Robert Mugabe ethule umbiko ophambana lalo owethulwa ngumphathi ntambo wezemali uChinamasa. Inkokheli yenhlanganiso yababalisi bemaphandleni eyeRural Teachers Union of Zimbabwe itshelela umhlangano ukuba kumele yachiye umsebenzi uChinamasa ngoba ehlulekile. Lezi kwelede zelizwe zimele zihluzisiswe ukuba zasebenza misebenzi bani esiza uzulu weZimbabwe. Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Women Network for Peace bona bathi inkinga yokuba uhulumende akasazihluphi ukulalela akucetshiswa nguZulu. Lumbono usekelwe ngomunye obekulomhlangano umnumzana Pride Mkhono.
Haji lelo liqiniso sibili ngoba singakhangela kalesi uhulumende wethu nxa ebhala izimasethi akasoze eye ngale makhaya kithi etsholotsho ngale emperengo elupane ebuza abantu khona ngalo ukuthi bona babona ngani yiwapha amaprogramu uhulumende angawathatha angenza ukuthi impilo ibe ngcono esemakhaya khona ngani. Akwenzi kulokhu uhulumende. Uhulumende uzasitshela nje kuphela ukuthi hayi sesilezimasethi sizabhenefishiyeta konke sizayenza lokhu kodwa ukuthi yena umuntu ophansi ngale emakhaya uzatholani kuhlelo lelo kahulumende akuphumi kulokhu ngoba ababuzi.
Uthi umkhono okudanisayo ngohulumende weZimbabwe yikuba ayikho inkokheli uqobo elalela imbono kaZulu.
Abukhokheli wethu ufila silapha. lokho siyavumana kusibile ukukhokheli bethu kufile abasameleli abantu kathesi okunganceda abasakhulayo ukuthi kumele sibe lezifundo zokukwanisa ukusebenza umkhonomi welizwe lethu ukuthi sifunde ukulima uhulumende icedise izihambe ezotha project leyana yaqala kudala abantu bekwanisa ukulima emali ziva kube ngameleli ukuna kwezulu ngoba singakwanisa ukuthi siqalise ukuthi sisute thina kuningi esingakwenza kusuka khonapho so kuqakathekile ukuthi sivulele inhlelo zethu zokulima sivulele inhlelo zethu zama-industry ukuthi sithole imisebenzi kukanye le-experience yokuthi sithathe njani ikholomi
ingcwethi eziningi kulo mhlangano zisole inyathelo likahulumende ngokungazwakali ukuthi umi ngaphi ngodaba lweholo lezisebenzi lamabhonasi zisithi kunenge ukungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe zavumelana njalo ukuba kasikho isizathu sokulungisisa umnotho kukhangelwa izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa kukhangelwe inhlangothi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ikomiti yabaphathi ntambo isanda ukukhethwa ngumongameli Jacob Zuma kwale South Africa ukuthi ihlolisise zonke imbangela zokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe. Isiyethule uhlelo lwe-Operation Tanyela ngenhlonso yokubopha zonke izigangi eziselizweni. Iqula le-Operation Tanyela eligoqela amapholisa, amasosha labohlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni. Selibophe abaselizweni ngokungekho emthethweni abangamakhulu phose amahlanu ngeviki edluleyo kuphela. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukokhela ikomiti abaphathi ntambo laba umnumzana Jeff Radebe ongumphathi ntambo efusini kamongameli Zuma usefunge wagomela esithi ikomiti yakhe izathanyela bonke ubugangi obuselizweni. URadebe uthi phansi kwe-Operation Tanyela amasosha lamapholisa azangena ezitaladeni lezindlini kudingwa izigangi kugoqela labaselizweni ngokungekho emthethweni.
We want to sweep our public places clean so that our people can be and feel safe. The focus of this operation.
Sifuna ukuthanyela ubugangi bonke obusemgwaqweni yethu ukuze zonke izakhamuzi ezikulelizwe sihlale zivikelekile. I-Operation Tanyela izakhangela kakhulu amacala agoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa abakwamanye amazwe abakuselizweni ngokungekho emthethweni lamabhizimisi angabhaliswanga ngokusemthethweni ukuze kubuyele njalo kube lokuthula elizweni.
Kusukela leliqula le-Operation Tanyela liqala umsebenzi ngeviki ephelileyo selingene ezitaladeni ezindlini lezitezi labobha abakwamanye amazwe abaphose bafike amakhulu amahlanu kanye lezinye izigangi esijiyeneyo. Lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe ziphethe amathumbu ngezandla njengoba abaningi beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa ukuzingelwa kwabakwamanye amazwe ngamapholisa ngesikhathi besanda ukuzingelwa izalwane zakwele South Africa ngesikhathi sodlakela lwe-xenophobia sekuthiye abaningi bezibuza ukuthi kambe akekho yini otshaya inja efihla umphini. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMangoye uyasola.
Osokuvela manje sokuthiwa abatshaywe, sebutshaywe abantu manje sebebotshwa, sokuthiwa hayi sesibuya ukukhuluma lezakhamizi kuphi kuphi izithi abantu bagcwele. Yebo abantu bangaphandle bagcwele vele eSouth Africa, lokhu angeke sakufihla. Okumele ukuthi sikubheke ukuthi kathi beze begcwale kulama kweSouth Africa emazweni akubo yini ekhona eyenzakalayo.
UJabalala uthi osekubethusa kakhulu yinkulumo yesibili esanda kwethulwa inkosi uGoodwin Zwelithini. Ngemva kokusolwa kakhulu ngenkulumo yakhe yakuqala eyokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo, ngempela viki yonalo edluleyo uZwelithini utshela izakhamize bezibuthene emhlanganweni endaweni yenondweni kwaXimba ukuthi bonke abakwamanye amazwe abafika kulezo ndawo kufanele basiwe enduneni ukuze ziyehlola ukuthi balazo yini incwadi ezibapha imvumo yokuba selizweni.
Uma induna isidulisekile ngamaphepha esifiki, imthumele emaphoyiseni nasenyangweni.
UJabalala uthi inkulumo yenkosi le izadala ukuhlukuluzwa okukhulu kwabakwamanye amazwe.
Isilo sesikhulume lamazwe uzabona abantu abaningi bazoathekwa futhi bazothathwa ngenkani beboshwa abantu befakwe ezimotweni behanjiswa ezinduneni lezo abantu abaningi bazolimala abantu bazoshaywa abantu bazonzanzana ngoba ma umuntu ophethe abantu kumele ubheke into ongayikhuluma eyakhayo lento engayenzi ukuthi kugcise ukuba nodlama.
iningi labe Zimbabwe abakwele South Africa bathi kusasa labo kulelizwe isibuvile bana. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Abasakhulayo bathi abakhokheli bamazwe aSADC kumele baphathe kabanzi udaba lokuswelakala kwemisebenzi kubontanga emhlanganweni wabo oqala kusasa eHarare. Baphumela amaqhinga okulungisisa lolu daba. Umhlangano lo ujonge ukuhlaziya indlela zokuthuthukisa ukusebenza kwamankampani lokusungula imisebenzi emazweni asezansi yezwekazi leAfrika. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomnye wabasakhulayo njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Ngoba bekhuluma ngendaba ye-industrialization bakhangela ukuthi yona i-industrialization izabe isithone ku-SADC. Ngibona njengale baneminyaka eminingi bakhangele ufika u-2063. So umele bakhangela ukuthi imisebenzi okuzamele ibe khona ngesikhatshana esizayo imisebenzi enjani. Okwesibili abangakwenza ukuthi babe lemithetho ekhuthaza amankampani ukuthi aqhathe abantu singathi abasakhulayo emsebenzini yawo. Kumbe njalo bengenza imithetho njalo ekhuthaza ukuthi abasakhulayo baqale amankampani abo babanike izimali ezokuthi amankampani wona lawa azaqala abe ngamankampani azakhula angene ubanga leli industrialization abakhuluma ngalo. Ngoba khathesi ngibona njengani bakhangele amabhizinisi amankulu asekhulile kudala.
Nxa sikhangela udaba lokuphathisa abasakhulayo laba ngemali zokusungula amabhizimusi, kungenziwa njani kahle kahle? Ngoba sesike sabona esikhathini esiningi abasakhulayo bephathiswa ngezimali kodwa bebuye behluleke ukuzibhadala lezo zimali.
Uvame ukwenzakala ukuthi abasakhulayo abaphathiswa ngezimali ngabasakhulayo ababe bevela kuma-political parties ayabe ebusa isikhathi uhulumende esithi yena uzanika imali. So uzakhangela lapha ukuthi i-fund eyalapha eZimbabwe kulaba youth abaningi aweza no-PF azuza izimali khathesi abasakwanisa ukuthi bazibhadale. So kumele kube le ndlela sibili eyokuthi nxa kuyikuthi inkampani izabuya engxenye abasakhulayo laba asabanika imali, sesibanika ama-inputs abawafunayo, sesiba ngendlela futhi eyokuthi bona bazuza ibhizinis elokuthi babhadale izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecobungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
This is our
Ukugqiba uhlelo kwesikhangele bezikhokhela umbukiso wokuthengiselana owezetitf uqalisile lamhla kobulawayo. Izisebenzi zenkampani kaloliwe eMtare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona kudaba lokholo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.